Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuLwezi 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Bakhala ngokuvala komngcele abathenga impahla kwamanye amazwe. Bezithengisa eZimbabwe ngesikhathi selehlile inani lababanjwa igciwane le-COVID-19.
Amabhoda kakafulu, lokho kuyenza ukuthi sigcine sesiphathisa impahla kumamalayisha.
Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala eLimpopo kwele-South Africa kulandela ukubotshwa komunye wabo okuthiwa ubulele abesifazana abambalwa.
Sike sathola umbiko ngolwesihlanu ukuthi kukhona ukwethusela okwenzakalayo.
Namhla lusuku owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe watshiya umsebenzi esekhonjolozelwe libutho njalo ledala lephalamende selifuna ukuba asuswe esikhundleni.
I, Robert W. Mugabe, in terms of section 96 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation.
Mina uRobert Gabriel Mugabe sengitshiya umsebenzi. Kulabadabuka kwele South Sudan abalitshumi lane 14 abehluleka ukubuyela ekhaya kulandela ukugqiba kwabo izifundo ekolijini le-NUST. Sizalethulela ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Abathenga bethengisa impahla kwamanye amazwe bafisa ukuba imngcele ivulwe njengoba kukhanya lisehla inani labatholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe kulezi nsuku. Kulabanye njalo abathi ukuvulwa kwemingcele kungamemethekisa igciwane le-COVID-19 elizweni kwele-South Africa labanye amazwe aduzanile leZimbabwe. Umavis Gama usethulela lolu daba.
Embikweni wabo abawethula nsuku zonke oveza isimo elizweni ngomkhuhlane we-COVID-19. Abezempilakahle baveze ukuba kulabantu abangamachumi amabili lantathu 23 abatholakale belegciwane le-coronavirus ekutshoneni kwelanga izolo, njalo akekho olahlekelwe ngumphefumulo. Abalichumi balabo bantu abatholakale belegciwane leli ngabantwana besikolo abafunda eMashingo lakoBulawayo. Kungalesi sizathoke abanye abantu eZimbabwe besithi kasikho isizathu sokuba kuvalwe imingcele ukungena lokuphuma uzulu, ikakhulu abathenga bethengisa impahla kwele South Africa, eBotswana lamanye amazwe. Omunye wabahlutshwayo ukuvalwa komngcele welizwe ngunkosikazi Soneni Mlalazi ophila ngokuthengisa impahla.
Uhlupho esinalo nxa sisiyathenga impahla ngaphandle njengabantu abazisebenzayo yilolu ukuthi amabhoda kakafulu. Lokho kuyenza ukuthi sigcine sesiphathisa impahla kumamalayisha ngoba thina kasisavunyelwa ukuhamba ukuthi singene, kodwa umalayisha bavunyelwa kodwa kungekho mthethweni.
Unkosikazi Nomalanga Khumalo wakoBulawayo uthi imingcele kumele ivulwe sonke isikhathi, hatshi kule khefu.
Mina ngibona ungcono angavuli amabhoda especially ngama-holiday. Ngikho kumele avale khona. But okwesinye isikhathi lesi hayi akukho right ngoba isimo se-COVID laso siyehlile. Kuyakumele acabangele abantu avule amabhoda. Then ngesikhathi esiphithiphithi abantu uma bephithizela laphana kube yisona isikhathi abavala ngaso.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi okwamanje kungeke kwakhulunywa kakhulu ngodaba lokuvulwa kwemingcele ngoba uhulumende efuna ukulondoloza impilo kaZulu. Uthi liyamemetheka igciwane le-COVID-19, ngakho-ke kuvalwe imingcele ukwenzela ukuba ungamemetheki ngamandla omkhuhlane lo. UDokotela Mangwiro uthi besaba ukuba kungaqhamuka ihlandla lesine lomkhuhlane we-COVID-19 okuthiwa ngesilungu yi-fourth wave.
We had the first and second waves. People thought it was gone, but it
saba legagasi lakuqala lelesibili. abantu bacabanga ukuthi usuhambile umkhuhlane kodwa uyaphinda uphenduke njalo khathesi sesisazi ukwenza kwawo igagazi lingavele liqale kwenye indawo lilakho ukusabalala lisiya kwamanye amazwe yikho nje kuthiwa lubhubhane sesilindele ukuthi elizayo libuya nini ngoba lizobuya njalo njengohulumende kumele sihlale singabalungiseleleyo isikhathi sonke sikhuthaza njalo labantu ukuba behlatshwe injekiseni lokuzivikela
elezimbabwe lavala imingcele lisesaba ukuba lizamemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 abezempilakahle babika ukuba umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4699 kusukela ngombimbitho nyakenye ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
Abajabuka eZimbabwe abahlala esabelweni seLimpopo sebedlela evalweni kulandela ukubotshwa komunye wabo uPrince Themba Willard Dube ocetshengelwa ukuba wabulala abesifazane abambalwa ebathembisa ukubadingela umsebenzi. Abakhulume nomsakazi weStudio 7 bathi besaba ukuba balakho ukuhlaselwa isizalwane zakwaleSouth Africa kulandela ihlazo okuthiwa lenziwe nguDube ongelamaphepha aqondileyo okuhlala elizweni leli. Kubikwa ukuba kulezi zizalwane zakwaleSouth Africa ezithi kumele kuphindiselwe ukubulawa kwabesifazana laba okuthiwa izidumbu zabo zaphoselwa egangeni nguDube. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa esigabeni sePhulukwane.
Sike sathola umbiko ngolwesihlanu ukuthi kukhona ukwethusela okwenzakalayo ePhulukwane ngemva kokuthi ujaha wakoDube lo abotshwe ebotshelwe ukubulala amakhosikazi ayisikhombisa. Sithe sihlolisisa izolo sibuza abahlala khona esishiyeko ngoba umuntu obesitshelile esithumelele lo message WhatsApp ehlale sitsheko uwatsho ukuthi hayi kungani kuthule sikhuluma laye ngole ngomgqibelo. Okwenze saphinda sakhuluma laye ukuthi bese sibona sekulempikitsha ethunyelwa kuma social media kanye lama video ukuthi akwenzakala ePhulukwane. Omunye laye ubehambe buza lamapholisa ngoba labe sesimthumele lo mpikitsha ukuthi kanti kuhamba njani ngoba nanku ukuthi wasekuvaliwe. Laye futhi wadawu sebuzile lemapholiseni kakuzange kube lento enjalo. Yikho ke siyacela ukuthi abantu bakithi bengathumela izinto ezingaso qiniso ngoba zisuke zisethusa kakhulu. Esifese sicaba umtsho lo monakala omkhulu kwesinsikati kungelalutho.
Unumzana Ngqabutho Mabhena ukhokhela inhlanganiso eye Zimbabwe Community in South Africa. Abantu abaningi eZimbabwe bathi akukhanyi kahle ukuba sokule nguquko eZimbabwe kulandela ukusuka kwaye kumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni mhlaka 21 Lwezi ngomnyaka ka-2017. Lolu suku uMugabe atshela idala lePhalamende ukuba usetshiya umsebenzi ngokufisa kwakhe hatshi ukubanjwa ngamandla. Wayesikhonjolozelwe libutho njalo idala lePhalamende lalifuna umsusa esikhundleni lisebenzisa isekelo sombuso welizwe. Incwadi iyalotshwa nguMugabe iyokutshiya umsebenzi yabalwa ngumnumzana Jacob Mdenda usomlomo wedala lePhalamende.
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of section 96 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
Mina uRobert Gabriel Mugabe sengithiya umsebenzi. Ngisebenzisa ke ukhonoko okukhumumethwe yisisekelo sombuso welizwe ukuba ngisuke esikhundleni.
My decision to resign is voluntary on my part.
Ngizithiyele ngokufisa kwami hathi ukuthi ngibanjwe ngamandla.
And arises from my concern for the welfare of the people of Zimbabwe and my desire to ensure a smooth, peaceful, and non-violent transfer of power
kodwa ngokuya kwesikhathi umgabe wathi wabanjwa ngamandla ukuba asuke esikhundleni. Wehlula ukuba abiselwe esikhundleni kulandela ukungenela kwenhlanganiso ye-African Union. Omunye wabancedisa kudala lephalamende ukuba kususwe umgabe esikhundleni ngumnumzana Joseph Juma owayemele ngaleso sikhathi iphelandaba Mpophoma.
I-MDC yazama kaningi ephalamende ubana impeache ubaba umgabe, kodwa thina ngoba sasiyi-majority sasikwala lokho ngesikhathi sonaleso. Kodwa laphana wafika isikhathi sokubana sonke savumela ukuthi hayi, indlela esikhokhela ngayo ubaba umgabe akuseyiyo indlela esikhangeleleyo. Lathi singamalunga ezanupiefu akusasijabulisi. Lokhu kwakusuka ekutheni umbuso wawusubanjwe ngunkosikazi wakhe umama uGrace Mgabe. Nguye owayesenza izinto zonke, nguye owayesedirector konke, okwakungasahambelani lathi.
Uthuma uphinde wathi
sihlezi eSheraton sesifuna ukumuva imotion yokuimpeacha ubaba umgabe. Yiko lapho kwafika khona incwadi ibuya lo minister we-justice ngaleso sikhathi, ubaba uBonyongwe wayechubela uspeaker ophalamende ubaba uJacob Mdenda. Yabalwa ngemva kwakhona yiko lapho owasuka khona ubaba umgabe esikhundleni ngaleso sikhathi. So sasikhona sikukhangele, kodwa sasingasasuthiseki ngendlela eyayisenziwa ngayo ngubaba umgabe nonkosikazi wakhe uGrace Mgabe.
Abaphikisayo bathi akula lutho olwaguqulwa yikusuka kukamgabe esikhundleni. Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leNthwakazi Republic Party uthi ibutho yilo elasusa umgabe ngenkani esikhundleni, ngakho-ke akulanguquko esiyenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa wangeniswa esikhundleni sikamongameli ngodlame.
Nasikhangele thina akula ma chances okuthi kungaba lotshintsho, ngoba vele ukukhipha umgabe ufaka uMnangagwa kungena izano embusweni kwakusicacela nje ukuthi akula nto abayilungisayo ngaphandle kokuthi bazilungisela okwabo okulokwenza kwabo. Kusadana nje sibona i-opposition yamabandla njengabo-MDC lamanye amabandla bephatheka labo kulolu bhikitsho besithi kukhitshwa umgabe kodwa bengananzela ukuthi iZANU PF izasala isembusweni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance.
Sakhumbula ukuthi umgabe ekhitshwa isinkwa sasiyi 90 cents US dollar. Kathesi-ke isinkwa sesidura kumangalisayo sesingu-150 Zimbabwean dollar. Siyananzelela njalo ukuthi i-corruption abathi bafuna ukuyiqeda ikakhulu-ke kwisigaba esiphezulu sakhe uhulumende. Sibona ke lokho bekutshwa besekela. Sinanzelela njalo lokuthi ke ilizwe ke ngaleso sikhathi kwakungcono economy singathi yayivulekile, kodwa kathesi sibona isicentralized emntwini oyedwa kumbe ikhabhala ethile.
UNdlovu uphinde wathi waphuma umgabe wangena abanye abafana laye.
Sikubonile konke nje kuningi kusenzakala abantu lokho bebotshwa lakathesi. Kuyananzeleleka ukuthi lo mongameli we-MDC Alliance uNelson Chamisa ngayihamba isithu emakhaya kuba lokutshaywa convoy zakhe ziphanjulwe ukutsho kuvalwa imigwaqo wenziwe lokhu lalokhu yana, okutshengisela ukuthi ilungelo loluntu kalitshintshanga. Singathi-ke kube wesi-ke kulalokho okwakikho khona isikhathi sikamgabe. Yikho-ke sisithi thina hhayi ngamafitshane ibutho lalifuna ukuthi lizongena lalo embusweni labangane babo kube isikhathi sokuthi bagabhule, hatshi ukuthi kukhona ukuthile okuhle ababefuna ukuzokulungisa kumbe ukwenzela uZulu weZimbabwe.
Kulokhu futhelana eZimbabwe ngokwenzakala elizweni, kunabanye abathi umgabe loMnangagwa zimbilazantabanye. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana labanye amazwe uthi elerussia akumelanga lingenele kokwenzakala kwele mali. Ele mali kubiwa ukuba lilamalicatha amaningi akumhlubulwe wezwekazi le-Sahel. UBlinken ugqibe uhambo lwakhe kuzwekazi le-Afrika namuhla. I-Associated Press ibika ukuba ibutho elahluduna umbuso kwele-Sudan selivumelane loZulu ukuba kumiselwe esikhundleni u-Abdallah Hamdok. ukuba ukuba ibutho livumelane lenkokeli zenhlanganiso ezizimeleyo ukuba kukhululwe njalo bonke ababotshwa ngesikhathi ibutho lithuthuna intambo zombuso. Iphephandaba elisekelwa ngurhulumente wakwele China seliveze kumabonakude odlala umdlalo wetennis uPeng Shui webukele umdlalo wetennis wabantwana kwele China. Lokhu kulandela ukukhala kwabantu emhlabeni wonke jikelele ngesimo sikaPeng Shui okuthiwa wadlongulwa ngomunye oyisiphathamandla sebandla elibusayo. Kulesikhathi eside kungaziwa ukuba wayangaphi uPeng Shui. Lokhu kubikwa ngumsakazo weVoice of America. So izikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wenzimamandla
baba mkhulu
babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma lenduna enkulu phela umnqondo obanzi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu. Yeye baba Magonya, siyakwamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ngiyabonga Mnumzana Dube. Ngibingelele abalaleli.
Yes, bonile lapha udaba oluhluphayo silolusinda kakhulu Magonya khona ngale Nyamandlovu okulobaba obulele umkakhe. So ke kudala kuvele kukhona yini lokhu kumbe siyakuqala nje?
Uyabona Mthembu khona ukuthi umuntu abulale wangwakhe akusinto ukuthi singathi thina siyayiqabuka lamhlanje or you know iminyaka yona ledluleyo. Into ebikhona lezolo loba nje bekunga bahanga njengoba nje sikubona kulezi nsuku. So ke kulusizi kwabakondlovu njalo silusizi kakhulu ngokulahlekelwa umphefumulo komntanabo unina wezingane zisile zingasela mama kanti ke labanye abasile bengasela sihlobo. Into embi okungamelanga ukuthi njengamahlabezulu njengesizwe sohlanga siyamukele akumelanga sibili ukuthi into izinto ezinje lanxa sifa khona nje gqa akusinto okumele ukuthi siyamukele. Kumele ukuthi sizame ngamandla wonke ukuthi izehlakalo ezingafana lale lalesi sehlakalo esehlakale esehlela abakondlovu kube izinto ukuthi eqinisweni ziyagwemeka zisibone ukuthi azibi khona mpela.
Kwenziwa yini baba Magonya ukuthi abesilisa bakwenze khonokho?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi omama bebekwazi njalo bazi ukuthi umuntu ongubaba mdabuko wakhe uvele ubunjwe waba ngumuntu olesikhwele. Isitho somuntu ongubaba silobukhwele obunye obumangalisayo. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe omama kabakwazi kodwa yazini ukuthi umuntu ongubaba maye kuthethe ungunkosikazi wakhe indandatho yakhe nxa sikhuluma ngendandatho iningi labo mama ngiyakwazi selicabangela iring. Ubaba uma ekuthatha mama ekulethe ekhaya inkombiso yendandatho akusimunwe yindandatho yakho wena mama ubumama bakho wena ngwakho yikho lapha ubaba abhejela khona yikho lapha umuntu ongubaba aziqhenya khona ngawe ukuthi bangakwazi abantu bekwazi igama lakho bekwazi imvelaphi yakho kodwa indandatho yakho yaziwa ngubaba. Uma indandatho yakho isidlaliswa la nguzivani la nguzivani nyana hayi umuntu ongubaba kuyamlimaza kakhulu enhliziyweni kuyena akusinto okufuza ukuthi nxa usuzimisela ukuthi wakhe ube lomuzi ukuthi ube ulokhu uloyisa kumbe ube ulokhu kuyinto ongayenza umboyenzayo. Uma usuzimisele ukuthi ususiya kwakhumuzi zitshele ukuthi indandatho yakho ngiyalo baba lize liye kuhlukaniswa ikufa ngoba isitho somuntu ongubaba silobukhwele kakhulu.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiquka lenduna enkulu umnqondo obanzi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Woliva lelisemoyeni ngenjabulo umthembo osithembayo ogibs hlube
ngesizwe
ezokholo lwesikristu silomtungameli nkomo.
ukwamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo kumagumbi amanomhlaba, siyabingelelana sikhumbuzana ngelizwi lenkosi elisinika ithemba lanxa sisebunzimeni. Kumele lisinike ithemba lisiphilise siseselapha emhlabeni singakidluli kulo mhlaba. Siyaliswela sithi nxa sesikhuphukela kwelizayo ilizwe siphile lalo lapha emhlabeni. Namhlanje ke sizahlangana lelizwi lenkosi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi lanye, sibale kusukela kuverse 27 size siye kuma ku-29. Ndapho olamazwi athi wona, ngalezo zinsuku kwehlela e-Antiochia abaprofeti bevela eJerusalema, kwasukuma omunye kubo ogama lakhe lingu-Agabu, wakhomba ngumoya ukuthi kuza kuba khona indlala enzima ezweni lonke. Yaba khona emihleni kaClaudio. 29. Abafundi basebezimisela ukuba yilona lo kube athumele njengamandla akhe okokusiza abazalwane abakhe eJudiya. Leli lizwi nxa silibala lisifundisa okuningi kakhulu empilweni yebandla lakumalungu ebandla, okuyikuthi lemuntwini wonke nje ophilayo emhlabeni. Kuthiwa abaprofethi omunye watsho ukuthi kuza kuba le ndlala enzima. Yaba khona ke leyo ndlala. Base behlala phansi ke abafundi ukuthi benzeni njengoba ilizwe lithile ukuthi nansi indlala. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ngithanda ukuthi ngithi mina leli ilizwi lisibonisa okumele kwenziwe nxa abanye abantu besebunzimeni. Abafundi kabazange bathi bathumele mhlawumbe imithandazo ukuthi khona ngapha eJudiya njengoba indlala inje, nasi imithandazo yethu liza kudlala isuthi. Basukumela phezulu benza lokho okwakumele bakwenze. Into ebuhlungu yikuthi kulezi nsuku emabandleni lalabo abazibiza amagama atshiyeneyo, bangaba ngabaprofethi, bangaba yini igama abangazinika lona, sebezifunela bona izinto ezisiza bona bodwa. Bafuna ukubana konke okukhona nxa kule ndlala bona badle basuthi abazalwane babulawe indlala. Abanye baze bazondele labantu abakhonzayo abanganikeliyo, baze batsho ngemilomo yabo ukubana nxa unganikelanga uzaqalekisa. Yena lowo muntu otshelwa lokho ngumuntu ozibulawelwa indlala kala lutho, ngoba ibala elithi indlala litsho izinto eziningi nxa silibona lapha embhalweni. Lingatsho indlala yokudla, indlala yamanzi, indlala yokuhlupheka. Ingabe yini into ehlupheka umuntu ingafaniswa lendlala? Abaprofeti basendulo bakubona, bakunanzelela, bakubambisisa kona lokho ukuthi nxa abantu besebunzimeni, wena mprofeti, wena mfundisi, wena mshumayeli, wena gosa, akume ukuzidingela okwakho, ukhumbule labo abanye abantu. Kumele abafundisi lebandla labaphathi labo bonke ngezigaba zezikhundla abalazo nxa kulobunzima bahlanganisa amakhanda, badingile abantu bakaNkulunkulu into eziza kubaphilisa. Indaba yokuthi thina kumbe laba abakhokhela amabandla yibo kumele basuthe abanye bebulawa indlala, ayisilo ilizwi lenkosi lelo. Ilizwi lenkosi lithi nxa indlala yayisizwakele kuthiwa yilowo nalowo wazama imizamo yakhe ukubana athumele kulabo abaseJudiya. Senzani ngabahluphekayo? Asikhulekeni. Baba Thixo, khupha umoya wobugovu phakathi kwalabo abasiphetheyo, ngisho lasemabandleni bakwazi ukubana nxa kukhona okuhluphayo badinga usizo lwethu. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kosintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami lenkomo.
Siyabonga kakhulu untungami lenkomo. Uhlelo lwabatsha sihlolisisa okubhekane lezizalwane zawo leSouth Sudan. Izifundi ezilijumi lane 14 ezidabuka kwele South Sudan zithi zezehluleka ukubuyela ekhaya ngenxa yokuswela imali yokugada indizamtshina. Umakuyi Mekachani omele izifundilezi ezibhutshe imfundo yaphezulu ekolejini le-National University of Science and Technology koBulawayo ngolwesihlanu uthi sebezame ngamandla wonke ukudinga imali yokugada indizamtshina kurhulumente kodwa kuyehlula. Sesicela umongameli Salva Kiir ukuba angenele ukuze babuyele ekhaya ukuyasebenzela uZulu. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende wakwele-South Sudan ezisebenza esigodlweni selizwe leli eHarare ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Uchani utshele ezatshisa sibanda weStudio 7 ukuba bazigcina bengena ngenkani esigodlweni selizwe leli eHarare ukwenzela ukuba banikwe imali yokuthenga amatikiti okugada indizamtshina. Akwaziwa ukuba amatikiti la yimalini.
I'm using this avenue here, the president of South Sudanese student in Zimbabwe, to ask the government of South Sudan to provide our ticket as soon as possible. We don't want to exceed next week year when we are already done with school. We have a lot of things that we can provide to the country. The country does not have water supply. And here I am with the skill where I can able to provide. I was working with Bulawayo City Council. And what I was, the services that I was given, they are already operational. So it is wiser for the government of South Sudan to give us this avenue so that we come home quickly and then we settle and then we strategize how we can deliver safety.
Ukulumende wethu bekumele tiyasinike amatikiti okugada indizamtshina kodwa asikawatholi. Sathola itikiti lokuthi sibuye ngapha kodwa lokubuyela kwele Sudan asikalitholi. Lokhu kuyasethusa kakhulu ngoba isikolo sesivaliwe. Akulamanzi khonapha njalo silakudla. Njalo sila umlilo kagetsi. Sizaphila njani nxa kunje?
The third one lying now. The school is going to be closed. There will be no water supply on campus. No electricity. How can you survive? And then there will be no one. Moreover, we used to have water here, but now there is no water. We will be left in the bush alone. And it is not good for our health. We are urging the government of South Sudan to provide our ticket as soon as we're going to occupy the embassy as we have been doing, because we are compelled by the situation. And even at the embassy, it's not also convenient for us. We are asking our president, Salva Kiir Mayardit, is the one who provided us with this scholarship, and he still has the powers to take us back home. It is not good for someone who has graduated to remain in the same place.
Sicela ukuthi uMongameli Salva Kiir asincede ngodaba lolu ngoba nguye phela owasinika ama scholarship lawa. Njalo uyenelisa phela ulamandla ukuthi akulungise konke lokhu. Lokhu akulunganga sibili ngoba nxa ukuthi ungaqeda izifundo kumele phela ubuyele ekhaya uyokwenza ukuthini.
Struggle we have been suffering here. They have not been consistent in sending money, and sometimes we become a victim.
Umakhoyi Makachani utabuka kwele South Sudan. Ubexoxa lo ezatshisa sibanda esekolijini le-National University of Science and Technology koBulawayo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele besilazo. Bakhala ngokuvala komngcele abathenga impahla kwamanye amazwe bezithengisa eZimbabwe ngesikhathi selehlile inani lababanjwa ligciwane le-COVID-19. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala eLimpopo kwele South Africa kulandela ukubotshwa komunye wabo okuthiwa ubulele abesifazana abambalwa. Namhla lusuku owayengumongameli uMoyo Robert Mugabe watshiya khona umsebenzi esekhonjolozelwe libutho njalo ledale lephalamende selifuna ukuba asuswe esikhundleni. Kulabadabuka kwele South Sudan abalitshumilane 14 abehluleka ukubuyela ekhaya kulandela ukugqiba kwabo izifundo ekolejini le-NASP. Silukuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGibson.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.